Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 31 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu nge-COVID-19 izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyikuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance uMakomborero Haruzivishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa umthethwandaba uthe kumele akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2073 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane laya kunkulungwane phose ezinhlanu 4997. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6394. Kuthi abahlatshwe esibili bangu 8040. Abahlatshwe esithathu bangu 326 kuphela. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyikuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-grade 7 ayikaphumi. Kodwa uthi labo abaya kuform 4 lo-form 6 bazavula ngomvulo njengalokho obekuhleliwe. Kumbiko awethule izolo ntambama, uhulumende uthe njalo abazali abafuna ukudingela abantwababo indawo kuma-boarding schools kumele baye ku-website elekheli ethi www.emap.co.zw. Lapho izikolo ezizakhetha khona abafundi ezibafunayo nxa impumela yemihloliso isitholakala. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Jabalala.
Baphinda bakungamakwa amaresult abaphumi atsho vele fasithi umnyaka uphela amaresult abesephumile babe bamakile bakhupha amaresult abantwana babaprepare ukuthi next year bahambe kukomwane ngoba abantwana laba vele ngokwabo basakele muva kakhulu kambe bazafunda nini bazaqeda nini kungakabidlala yona linto bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuze izindawo ngoba ezinye izikolo zikhambela ngamaresult ukuthi umntwana uphume njani kakhulu ama-boarding school nama-private school. Lezinye izikolo esibize zikagovernment uzuza indawo kuba nzima emntwaneni oya kuform 1 sokuzaphazamisa vele abantwana bazajujula ukuze bahlaliseke babe lokuzinza esikolo ukuthi ishiwe indawo esasizuzile sesifunda ngoba vele kuhlupho lokudingela abantwana izindawo.
Ye, yena uhulumende uthi labo abadinga indawo kaform 1 baye ebulenjini lapho ke oheadmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathola indawo amaresults engaphuma. Ubona ingani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapho ebulenjini?
Hayi, kwehlula lokho vela kulabazali okufinyelelayo bakuthwana kakhulu abafinyelela ukuthi bebulenjini sehlulekile khathesi khonapha kuthiwa bafunde ngamalasi kunendawo ngama-1,000 nowathi-1 kodwa-ke sehlulekile abaningi abafundanga online bebethwele nzima abantwana ngoba amafoni awakho imisebenzi baphila ngokuthengisa landani njengokuthi bazuza imali.
Lingathi izikolo zona ziyilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela iCOVID-19?
Uyazi kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu into zakhe zonke asisekathemba lazo ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalanga. Ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi zizafumigetha zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa. Wonake umnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu ibatshayile khonapha ezikolo zethu zonkokhulumane ngabulapa abantwana bagula bahawule wafisa sokuphonga uba izinto ezihawulayo so pho so over next year uzakulungisa ehlulekile ukulungisa khathesi xa ezalungisa afumigethe izikolo azihlambulule azigezise ngesikhathi esifaneleyo ahlaqalisa ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu ngoba ezinye izikolo zithenga nazedlela lapho ezihlala khona baphicuthe esinye isikolo sikomhlangano wabantu besonto ekasitholi abaningi ngabuza ukuthi lasinto endake yavunyelwa ndihlala khona pha esikolo uyabona ukuthi sothatha isikolo kuyingozi ngoba abantu labanye abaningi kuyasala ukuthi igciwane lokuyani.
Unkosikazi Patricia Chabalala ungumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa evalelwe entolongweni ilanxa umthethwandaba we-High Court uthe kumele akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Amagqwetha akhe athi abatshutshisi balile ukumkhulula besithi uHaruzivishe ubhekane lelinye njalo icala lokuthumba. Kodwa athi akhangelele ukumtholela ibheyili kulolu daba ngeviki ezayo. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance koBulawayo umnumzana Sidanjirodza.
Umakhombora Haruzivishe kukhanya sobala ukuthi bayamugcona bathi ulecala ele kidnapping ngoba ukukhanya kumqoka ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufuna ukwethusela ontanga ukuthi bengajoyini MDC ngenxa yokwesaba ukubotshwa lokuhlukuluzwa. So singathi ukuthi ngesikhiwa intimidation kwethusela ukwenzela ukuthi ontanga beyesabe ukuba lathi uba labanye babo ku-MDC.
Umakhombora Haruzivishe ubengamelanga vele abotshwe ubengamelanga angene enkantolo ngendaba ezokuthi ubetshengisela. Uzananzela ukuthi uMakhombora Haruzivishe ubotshwe elinye icala lakhe lokuthi utshaye ukhwelo. Utshaye ukhwelo nje umtshaye umlozi abesebotshwe umntana omuntu. Kodwa uzananzela ukuthi abezanu bona laba abayekethisa amacala okutshontsha igolide abayekethisa ukubulala abantu besebenzisa izibhamu labo bantu vele kabatshoni langa besemajele. Kodwa uzananzela ukuthi umuntu otshaye umlozi nguye obotshwayo. So khonokho kuhle kutshengise ukuthi umbusazwe kaMnangagwa ubuhlungu ngumbusazwe lowana esingathi thina uphose ulingisele oka idamini.
Ukuvalelwa kwakhe uMakomborero okwesikhathi sonke lesi akubethusanga yini abasakhulayo bebandla leno? Mhlawumbe licine libona besesaba ukukhankasa bekhululekile.
Thina akuzange kusethuse ngoba leyo inhlala yenza kaMnangagwa. Sizakhumbula ukuthi ngo-2009 ku-convention ezapho eyenzelwa eMcDonald Hall eMzilikazi. UDabengwa wakhuluma wathi uMnangagwa wamvakatshela ejele. Wathi Dabengwa nxa ufuna ukuphuma ejele oba lilunga leZANU-PF. So khonokho ukuthi abantu babotshwe isikhathi eside akusimangalisi ngoba siyazi ukuthi yikho ukusebenza kukaMnangagwa umuntu olesihluku kakhulu ebantwini beZimbabwe. Kodwa ungaletha abanye abantu bamanye amazwe uyambona vele ethaba ibabamba buthakathaka iba abantu abajabulelayo kodwa abakithi hayi kabajabulele. So lokho akuzange kusimangalise njalo akwedisanga muntu okwenzakale kuMakhombora Haruzivishe. Yibufakazi obugcweleyo obutshengisa kutshengisa ukuthi okwakuchiwo ngumfoka nyongolo uJoshua Nkomo ukuthi hayi umfana lo ulobugcile wayeqinisile njalo umgabu wakhe wathi umuntu lo ulobugcile wayeqinisile so zananzela ukuthi amalunga eMDC azabotsha hayi akusoze kuphele umakompure raruzivishe bazabe lokhu bebotshwa ngoba imkhuba kamnanga kuyaziwa so hayi akusimangalisi
Umnumzana Sidani Chiroza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. South Africa seleso le imigoqo ebivimba ukuhamba hamba kwabantu phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 uhulumende wazise izolo ukuthi abantu sebengazihambela santando ngoba umkhuhlane lo usudedile Lokhu kutsho ukuthi inengi lizangena kumnyaka omutsha kusasa kungabizwa ozwayo nanku le ndawo zokunathela phakathi kobusuku sezivunyelwa ukuvula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana nabo ngani Mkhwananzi
khona ukuvimbeka kokuhamba kwabantu bekusekunomthelela ukuthi kuaffecta amanye ama business inesakhiway for instance abosomatekisi abalayitha abantu kusho ukuthi labo so revenue bisisehla ama business adayisa ngokutshwala ama hotels into ezinjalo when movement is restricted kuya affecta kakhulu ku logistics and economy ngoba kuya restricta nendlela abasomashishini abaqhuba ngayo ngenxa yokuthi kuzomele basebenze bami nezikhathi lapho bangasavunyelwa khona ukuthi kube le movement so kuyamukeleka kakhulu lokhu ngoba usizi also siba kakhulu ebantwini lusizi lwezomnotho ngoba ngama restriction lawa ngempela aba abantu abaningi bese be struggle kakhulu economically and financially so sithemba ukuthi ukulifta kwalawa ma restrictions kuzonceda kakhulu kodwa ke siyakunanzelela ukuthi abaningi abajabulileyo ngabantu abajabulele ukuthi bazoweza ama party nokunjalo siyabakhuthaza ngempela abantu ukuthi bakunanzelela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona usathelelwana uyingozi ngakho ke noma besenza into ezibathokozisayo bazenze futhi ngokuqa phela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona futhi uyingozi futhi usasenawo amandla okubabulala
abeZimbabwe abakhona ngapho kwele South Africa bahambile yini ngobunengi ekhaya
abaningi abantu lapha abakithi behlulekile ukuye emakhaya ngoba bebesesaba le lokhu kuvinjwa ade kuthenjiswe nguhulumende waseZimbabwe ethi yena umuntu uzothi uma efika ayisiwe ku-quarantine for 10 days ma eteste ele-PCR test negative for 14 days ma engatestwa atholakale positive kube nomthelelo omubi kakhulu I'm sure nakwezetourism kube nomthelelo ukushuthi nomuntu ade ngabe elo hlelo lokuvakashela ilizwe lakithi ugcine edela ebona ukuthi kuzomhlupha ngoba ama-hotel costs ne time constraint ibizomchaya umuntu kulusizi kakhulu ukuthi uhulumeni uthe eqedwe ukuannounce lokhu wangenzi lutho ngoba imbiki ibifika kithi ukuthi hayi abantu nje bazihambela bazidlulela abayenelisile ukuhamba akulahlupho kodwa abanye abavele bayengabantu abafuna ukulandela umthetho ngendlela obekwe ngayo abahambanga ngempela ende kudala nje ukuthi kube ne issue nje in terms of i-coordination ne-cohesion yabo nemideni yabo kuyasihlupha kakhulu lokho futhi ngesikhathi kunga extendwa ngama ZTP permits abo lapha eSouth Africa ngoba ngezinye zezinto psychological esezithola senzima abantu lapha bengasakwazi ukuthi impilo zabo zizoqondaphi umnyaka lozayo so a lot of people bakhathazekile emoyeni lokho esingakubiza ngesingisi sithi anxiety thina siyinhlangano lokho esithembisa ukuthi siphezwalo udaba sizama ngendlela zonke esingazenelisa ukuthi siqhubeke ngama negotiation and we are hoping ukuthi bakwamukele ukuthi kube nokuxegisa kwezinye indawo ama conditions okutransfer to other permits
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa vele kubonile na okusemaphepha ndabeni. INews Day ithi impumela yokhetho lwezanu PF iloke ingakethulwa. Ithi njalo limpumela ilakho ukudlondlobalisa ukudlephana okuvele kukhona kuleli bandla. Ikroniko ivika ukuba umongameli yamasoni Mnangagwa uthi udanile kakhulu ngokubhubha komkhokheli weqembu le-Highlanders umnumzana Ndumiso Gumede. I-Herald yona ithi ibandla le-ZANU-PF lisaqoqa impumela yokhetho lwenkokheli yalo yezabelo olwenziwe ngolwesibili andubana iyethule. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, basakazi bamabahle. Nonke kuStudio 7 yelibingelela ekuseni namhlanje. Ngiphiphilani enkosini, inkosi benani. Sakazi, ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngendlela omunye umbono. IBhayibheli ithi abantu bami bayabhubha usini ulwazi lelwe. Kule ndaba eyenzakala ezweni lakithi kakhulu elaseZimbabwe esayidinga apha yamanje beyekwelikamthwakazi. Kukhona abantu into abangananziyo manje thina sifuna ukuyibeka mthengi wonke umuntu eyibone. Yabona kuyiqembu leyothiwa izaphu. Izaphu ayikho vele yiqembu elingekho kwasayinwa phansi emaphepheni ukuthi izaphu ayikho yafa. Laba bantu abathi izaphu yavuka abantu abaswele izikhundla kuZANU PF le babathotha manje ukwata bavuka iqembu abathi izaphu. Izaphu ayisekho, izaphu yaphela. Cabanga la bantu bathe bevuka bethi bevuka izaphu yabo labo kimbukimbu seku-MTC seku-Alliance bafike bavoxa bavoxa u-Alliance laphana abantu basabangasazwani u-Alliance sebephumile futhi asangenisi u-Alliance. Wathi nanzelela kahle izaphu leni yiqembu lezanu. Izaphu iyizanu. If umconcept ufuna ukusebenza lezaphu uyabe sebenza lezanu uqobo lwabo ngoba laba bantu abangena khona akumili njani.
Fernando Montes, I'm going to go to the house.
Ngithemba luphilile kundawana zonke. Kulo daba engibona ngani iyakhathaza kakhulu kulezi nsuku. Indaba yama-COVID test lawa ikakhulu abantu abasebenzela phandle kwelizwe ihlupha kakhulu mpela. Kunani uhulumente engazama ukuthi akhulumisane labana laba oroyinkampani oroma-private lokuzentoctors ena lawa yenza ama-test. At least i-test leyi at least be-20 user. Kuzoba lula ukuthi abantu bayikuba bethatha lama-fake lokuze ne-fake certificates ngoba lento ayibenefithi muntu yona le yama-fake lokuze fake certificate njalo ibulala thina esebe sitravela ngoba noma wazuyithole leyo fake test leyo imali ozoyiluza endleleni is too much iba ningi kakhulu mpela uthole ukuthi isi-more than let's say what 600 rand or 700 rand kanti-ke ma kule nto ekhona nguzulu wonke mpela i-price yakhona abantu bayakhona ukuyenza into egenuine so yikho uhulumende siyaphela ukuthi angayezama ukuyifaka izibuko le ndaba mpela yama-COVID test hhayi sikhathele ukuba imali ziphongahamba ziluzwa ngendlela engayisiyo njalo kule ndaba naleyo yokuthi abantu abanganamaphepha mase bengena ezimbabwe kuvele uhulumende yazi ukuthi more than 3 to 4 million zimbabweni base-South Africa abanye base-Botswana uhulumende yazi ukuthi ngabantu bakhe laba abangenamaphepha yikho lokuthi mase bengena ezweni kufanele badize why uhulumende engabuyina endlela ungathi hhayi umuntu maye engaphandle kwelizwe singena elizweni lakubo akhokhise maybe 50 rand
selivinyelela
ngibuyela ku studio 7 lonke nje basakaze abalaleli singathile audio yami ngafunda hayi siyabonga indaba elisethulela zona indaba ezinhle kakhulu ezisifundisayo njalo ezisakhayo hayi akukho kubi nje bengithi ngulise ngithande lokubulisa izihlobo zami usibonakele ndlovu uhlale ejimspini ngesikhulekisindlovu nomamdalo sekhaya le kobulawayo enkulumane navusi
Sabonani masakazi we-Studio 7. Zinethemba ukuthi lonke liyephephile emkhuhlaneni lokhona. Mina ngubhanda moyo, Plumtree ulilima West. Mina ngendlela engibona iZimbabwe ukuthi mase sithi sifuna iZimbabwe ekhululekileyo, kufanele sibheke laphana kuzeke imithetho elaphana esetshenziswayo iye kuleli lizwe for 40 years. Ngaphandle silungise ngagijima yonke into esikhulume nge-devolution, ekhulunywa ngomlomo iphelele emlonyeni, sikhulume ngamavoti, sikhulume ngokuriga ma singazange sifike laphana kuzeke kulungise indaba yokuthi kuvotwa njani, kwenzakalani laphana kuzeke. Hayi, ikho into esizayitshintsha la, kuyohlala kunjalo, kuyahlala kuyibhasike naleyo lo windi wakhe. So hayi ngingabeka amaningi nangobhanda ekulilima West kwamagwama village komnyama area.
Sabonani Studio 7 lonke abalaleli abalandeli we-Studio 7. Thina sisicelo lapho ukuthi sicacele kahle ukuthi nxa kuvotwa kuvotwa njani. Ufa lapha khaya anamaqembu maningi thina sasesikhonfuse ukuthi kanti vele kahle kahle i-MDC yiyo yiphi. Ngokula abanye bahamba bethi bama-MDC kudlula zozokuthelivotiswe zokuthi hayi labana vele bazingabezakhe. So sicela nje sicacele kahle besobala kube sigcekele ukuthi sivote njani sivotele bani.
Abalaleli we-Studio 7 abasithumele imbiko yabo ne-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende awele Kenya adabulene ngenqindi izolo phezu komthetho phakathi kokubunjwa ozalawula amabandla ezombusaswe. I-Reuters ithi amakhulu abantu abuthene eCape Town kwele South Africa izolo evalelisa u-Archbishop Desmond Tutu phambilini kokubekwa kwakhe ngomgqibelo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane losowabo wele Russia umnumzana Vladimir Putin ngocingo izolo, wamxwayisa ukuthi engalokothi athumbe ele Ukraine. Isikhulumeli sikaBiden uJen Psaki wazise ukuthi uBiden utshele uPutin ukuthi achiyane lomcabango wokungena ngamandla kwele Ukraine kulandela ukuthumela kwakhe amabutho emngceleni walelo lizwe. Ukukhulumisana kwababili laba ngokwesibili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika ibambane labangane bayo abakumanyana weNATO lele Russia phezu kwalolu daba. UBiden uxwayise njalo uPutin ukuthi engavele engene ngamandla kwele Ukraine amazwe angentshonalanga aza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zenotho. Umcebisi kaPutin umnumzana Yari Ushakov utshele intatheli zindaba ukuthi bakhangelele ukuqhubeka bekhulumisana leMelika ukuze bathole isisombululo. Kubike iAFP. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amboni ngani iphone call leyi izaletha impumela esingathi ingaletha i-de-escalation of i-crisis ekhona? Hayi, actually ilapha sibona uPutin eziveza njengomuntu ohlakaniphile kwezepolitiki. Nguye ocele ukuthi hayi Biden hoza sikhulume, imina ngilezikhalazo 1 2 3 waziloba phansi, and wizikhalazo akwazi mhlophe ukuthi i-America labangani bayo abakunetho abaseke bezifuna. So hayi, indlela yokuthi-ke nxa sekusenzakala okwenzakala kusasa abantu bethi kodwa uPutin wayetheni, wayethe wozana etafuleni sikhulume. Mina mboni ngani singaya phambili ngalokho elibona basebeyala. So yindlela kaPutin yokusifaka phambi kwamehlo omhlaba njengomuntu onjani ofuna ukuthi kube le progress, kube lengqubela phambili endaweni ye-Ukraine. But nxa sikhangela indaba ye-Ukraine lamanye amazwe ku-Soviet Union, amanye amazwe lawa afuna ukungena ku-NATO angithi, okutsho ukuthi-ke asedlelana le-America, okuyinto efaka i-Russia kuposition engahle, ngoba amazwe lawo asengasetshenziswa i-America kunjani ukuhlasela i-Russia. Siyazi ukuthi i-America emazwe lapho eleyobudlelwano khona iyafike iyakhe i-army base. So cabanga-ke i-America isil army base e-Ukraine. I-Ukraine ilizwe eli-strategic for i-Russia nxa ingena e-Europe. So uPutin uyakwazi akwenza uvikela ukuthi i-America ithole amandla amaningi e-Europe laku-NATO.
Singabona kugcina kusiba lokuthwalelana izikhali yini lanxa nje uBiden esetshile ukuthi iRussia abazayijezisa kodwa kabasoze bayihlasele ngezikhali.
Amboni ukuthi amazwe angatshwalanga e-Europe angavuka esehlasele iRussia, ngoba nxa sikhanyela khabe sibhekane le-COVID, all our efforts ngokuthi zame ukulwisa yini umkhuhlane we-COVID and imali eningi iqedwe yini i-COVID. Nathi uthi-ke sowungavuka abantu sebeqoqe izimpi kwayale kwale, hhayi but amangakwenza njengokutho kwesiphathamandla se-America ukuthi hhayi bona bangasebenzisa izijezo zomnotho. Yes, bangakuzama lokho ukuthi they force iRussia ukuthi ishiye khonokho efuna ukwenza, but iyona ngokwayo iRussia ukuthi izangena e-Ukraine, hhayi asikuboni ukusenzakala, asikuboni ukusenzakala. IRussia izaqhubeka isenza khonokho ekwenzakala kathesi ukuthi iyethusele. Kubonakale ingani isingavuka ingene e-Ukraine, kubonakale ingani isingavuka isithethe i-Ukraine. I-Crimea. I-Russia isebenzisa yabakuthi acting on the interest of our citizens. Angithi kula bantu be-Russia abanye abahlala e-Ukraine, abahlala kubo-Crimea, abahlala kumazwe lawo aye ku-Soviet Union. So yikho okubenza ukubanika igunya elokwenza abakwenzayo. Size sinike umzekelo we-South Africa le-Zimbabwe ukuthi kulamazenda eLimpopo, kulamazenda ko-Beitbridge up to ko-Gwanda le. I-South Africa ivuke isithi no, thina sesiprotekta amalungelo ezizalwane zethu ezosendelwa isiZenda angathi ase-Beitbridge. Yikho iRussia iwenza kumazwe labo e-Ukraine. Esikhumbule njalo ukuthi i-Ukraine i-strategic kuRussia kwezomnotho wayo, ngoba idila namazwe angathi awe-Europe endaweni zegas. Even for yona ingwayo i-America ingavuka ngelinye ilanga ukuhlasela iRussia.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba ehlaziya ezombusazwe. Siziphethe nebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumente uthi abafundi abaya ku-Form 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-Grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzibishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa inkantolo yi-High Court ithe kumele akhululwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungamile inkomo ngilifisela umnyaka omutsha omuhle.